Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Alingalichona njani tulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izibotshwa eziyisifica munwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedaleli kamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awe committee ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalela eParliamente yakuthaza umunicipality wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weJegudu West edalela eParliamente njalo elilunga lebandla lezano PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalela ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni kwe Studio 7. Izibotshwa eziyisifica munwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenyuluveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamanji owe-Tredgold Magistrate Court, lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazitshontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuva, uMarshall Ncube, uNokthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTradegold Magistrate kobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Lyson Ncube. Uncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Ichona njani mahlabezulu? Yebo, ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond, uMashalo, uNokuthula, uClement, uSibonkosi Gumbo, uEvidence, uSisasenkosi, uThandekile Mzizi, iqhubekile namuhla singene khona e-court e-Tradegold lapha kobulawayo. Bona besetheswa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile izolo yaqhubeka njalo namuhla. Be-state yona ilida ama-witnesses ayo, ongangokuthi kulo mpolisi obekade nguye obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa ukubana baqhekeza ku-Choppies ngayilanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza i-stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo, i-state bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco lokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala, esikhiweni sisithi scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola, mbabakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophe labantu endaweni ethize ikuphi sihambileke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenziwa yimi mina uLisomncube ngilo mfo wethu uJonathan Tshangirai lomunye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube sakwenza ke lawo ma indications avumelana ke lenkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelane lalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje ngiyabona
umchuchisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini lenew luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla kusanjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini ezinye zempahla ezathunjwa kochopis zibikwa zazifihlwe ezulu khaya lami funeral parlor eluveve kubhizimusi likamniwabo wesinye sezibotshwa usisa senkosi Zulu kodwa ekubuzweni intatheli zindaba umnini webhizimusi leli umnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga awedale lePhalamende awe committee ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North uAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda
Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalela eParliamente avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo sakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi sekuyiminyaka elithumi uZulu waphiwa indawo zokwakha eSpitskop North kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi lezinceda ehlathini unkosazana Duduzile Masilela yisegamuzi sikaward 5 njalo ulandisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo
Ama-stands awe-North esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaserviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, siwaphayiphi, akula manzi. Kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu sebesebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi.
Lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa umnomzana Ntaniso Mpando isakamusi eGwanda uDumansipala waleli dolobho uthethe lomkhuba kuhulumende okwakha amahlayana nje
ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lo yabisizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambatswini uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi kodwa ungahamba khona ukuze nezo ndawo namhla uyadingiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani
Ikula ledalela eParliamente belikhokhelwa ngumgcini isihlalo walikomidi uNkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu umnumzana Mthokozi Simpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalele eParliamente webandla lezana uPF uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomunicipala
bungala ukukhulumisana kuhle phakathi kwama resident lama councillors ukuthi baboniwe iforward ukuthi kuyini kubuye lapha sakhulumisana labantu ababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kube le service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalama toilet ngoba kudalana imikhuhlane so sithemba ngenkulumiso izenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi impilo phela ebantwini water is life.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Peace Corps zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yokuxazulula selesiye kupheleni ngoba selile minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokhu esikuvumeleneyo singakulandela, sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo kwaphela.
Umasipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa iBlanket Mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona nabelivele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowawo mantshi ungithole ngelacala. Akudliwa, akugqokwa iyunifomu yejele yona ngokwayo ngamabhenka nje le abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Isitshwala sejele siningi kakhulu, kodwa into engekho yisitshebo umfusho wespinach lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kwemhlawumbe inkomo kahulumeni disease vele ibisiphiwa amabhantinti.
Umnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo ugwebe uNcube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi uNcube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi uNcube uzasebenza ungelambadalo okwamaholo angamakhulu ayisiyagalombili lamajumi amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ummeli weJegudu West edalela eParliamente njalo elilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dexter Nduna umangalele ummeli weNetton edalela ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo. Ngakho uNduna uthi ufuna uMliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi i-$10 million. Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba uMliswa ethe uNduna ulisela elantshontsha imali engange $11 million kugatsha lukahulumende olubona ukulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokho kucunule kakhulu uNduna yena osuke wethusela uMliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo ephansi. UMliswa yena uphendule wathi uzathela uNduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje, uNduna uthi uMliswa ungcolise igama lakhe ePhalamende izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo uNduna uthi kumele uMliswa ahlambe igama lakhe nge-$10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Oh, Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
UZulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loweAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasosha lamapholisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo isadakiso lenhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amachumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngamasosha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasosha eZimbabwe. Ngakho ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo kuhamba kufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende, ukusungena koNdlovu, uthisha isitolo sakhe, uthatha impahla zakhe, ungene koDube, uthatha impahla zakhe, uthisha isitolo sakhe. Lobuyana yibugele okungafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho. Ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule inhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Inhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa City, iSouthern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo yakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa nalabo abaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasosha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyitoyi esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu otshisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazo muhle. Mina ngumayikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo labasakhulayo olwe-3 Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa labatsha abasebenza imisebenzi etshiyeneyo. Njalo abalama nkampani endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni. Mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe. Kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele Zimbabwe. Bele njongo, hathi yokwenza imali kuphela, kodwa befisa ukuthuthukisa uZulu elizweni. Lina lithini ngalokho? Zulu kandaba, ngenani kuhlelo. Abafisa ukungena kuhlelo, sithumelane umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeobe ngo-8 p.m. Bye bye!
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labe sithaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alichumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa seMelika US Special Envoy Zalmay Khalilzad. Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaqhuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi. Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathwele nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho bagibezwa khona emalokitshini bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lo obusayo eZimbabwe. Ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labemilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu basebelutha-ke kudilize laba babevela kuhulumende. Yikho-ke abanikazi bezitolo behluleka-ke ukuthi balungise lezo zitolo. Kumalanga adlulileyo sizwe uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga, bengagadi imtho vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela. Kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla leZANU PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lonalelo sibili. Bengisebenza kwenye isayithi lapho engisebenzela khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wethu nje athethe ne-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangona olodlame ngakhona abanye ababuyayo ukuthi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, nokunye esikusebenzisayo esingathi nesingisi bathi ngama-stop cops, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukoneta ezindlini zabantu. Namasuwa committee now committee amasuwa ilenza yakho bathe into eziningi ezinjalo.
Abameli bedalela eParliamente abebandla leMDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapolisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla le-MDC lihlawule abagqekezelwayo.
Ye, into ekhona ikuthi khona uhulumende wangkhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna i-MDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi i-MDC ihlawule mina ngiyimi i-MDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele ngalilobi. Iyavuka indaba. Abantu laba balamadokets, avula amadokets akhona. Nami ngiyabazi. So hayi, kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uChuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abagqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo buye through uMinister weFinance uProfessor Mthuli Ncube. Iye saba nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazama ukuthi ayenze ubana asiphathise osomagrimisi abanjengathi abalahlekela izinto. Abanye balahlekela ngokukhulu izinto zakonapha ngabanye batshiselwa nokutshiselwa izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukufuna ukuthi angenele asiphathise khonapha.
Lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa imalini ngodlakelwa olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Mangi kuboni ngondo yami iyapambana, ngizizwa ngathi ngisamane ungumngani wami. Awe sithando sami, uyakwazi ukuthi uhlele ngimile. Ilanga ngikushada
ndike isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi koBulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso yezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Okungakathesi salani ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.